Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngomvulo mhla ka 21 kuZibandlela 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba ophezulu we-High Court namhla wethule isinqumo esithi ukuvalwa kwamagagasi obulembu be-internet akukho emthethweni. Ngobotshwa unobhala jikelele we-ZCTU, umnumzana Japheth Moyo, ngesikhathi uhulumende eqinisa umkhankaso wakhe wokubopha amalunga enhlanganiso ezizimeleyo leziphathamandla ze-MDC. Libikwa liqansa inani labasakhulayo, ikakhulu abesilisa abasebenzisa okudakayo kanye lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umthethwandaba waphezulu owe-High Court namhla wethule isinqumo esithi ukuvalwa kwamagagasi obulembu be-internet akukho emthethweni. Umahluli uJustice Owen Tagu uthe umphathintambo wezenzakala ehofisini kamongameli umnumzana Owen Mutancube ngalalungelo lokuvala amagagasi la. Ngeviki edluleyo ngemva kokuqhamuka kobudlwangudlwangu ngesikhathi abantu betshengisela phezu kokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota okuphindwe phose kathathu lokonakala komnotho welizwe, uhulumende wacitsha amagagasi obulembu esithi wenqabela ukusabalala kwembiko engelaqiniso ejojozela ubudlwangudlwangu. Amagagasi la avulwa ngolwesithathu kodwa inkundla zokuxhumana ebulenjini ezifana labo Facebook, labo Twitter bezingabambeki lula. Kodwa umahluli umnumzana Tako weHarare High Court uthe kasoze athonise udaba lokuthi ukuvalwa kwamagagasi lokhu phansi komthetho we-Interception of Communication Act kuyephula na isisekelo sombuso welizwe kumbe hatshi. Ngemva kwesinqumo lesi amagagasi la ahle avulwa. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gandle weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izemthetho umnumzana kucaca phulo.
Uhlupho olube khona ukuthi vele uhulumende lo esikhathini esiningi ungakhangela even izinto okumele azivunyelwayo kabakwazi ukuthi bazenze njani belandele okusemthethweni. Kunganabalamaloya, ngani uministry abengelaloya, engelamuntu omu-advisor. So indlela abakwenze ngayo, uminister nguyo oyenze i-directive yakhona. Kanti-ke ayisuye okumele ayenze i-directive leyo, kumele i-regulator yakhona yiyo okumele ikwenze. So ngaleyo ndlela-ke abalandelanga ama-procedure. Ngibona ngani indaba yakhona ife ekulandeleni ama-procedure singakakhangeli ukuthi babelandele i-constitution. So kube kuhle bahle bayivoxa vele indaba yakhona, yikho indaba yakhona ilahlile. So bekungekho emthethweni. Nxa bengaphinda bezame ukulandela i-procedure engxenye singayikhangela, but still singabuyela ekuthini i-act yakhona ungayikhangela, i-Interception of Communications Act kayivumeli ukuthi kube ne-total shutdown. Ivumeli ukuthi banqamekele ama-message uwa-intercepta lokuthi bamonithe babekhangele ukuthi abantu bathini. Kayikhulumi ngokuthi bavunyele ukuthi bacitshe. So ngibona ingazani lanxa bengaze balandele i-procedure still bazephula umthetho.
Okokuthi abanye bayathandabuza ukubana kanti wona amankampani kamakhalekhukhwini afana labo iConnect labo NetOne kungani bengayalanga baye emthethwandaba ukuthi bazivikele?
Well, ngumbuzo okhona ngalo lami sengike ngawubona kuma Facebook post lendawana eziningi. Kodwa phela bona nxa bethiwe i-directive kumele balandele i-directive. Lanxa uza kuye court uyakhumbula indaba ye-Daily News e-Dirty Hands okuthiwa nxa ungaphiwe i-directive by the minister or the regulator kumele uyilandele, ngoba ungafika e-court ngapho ungalandelanga i-directive uyabuza dliwa futhi. I-doctrine eyangeniswa emakhoti yethu engingavumelani layo, kodwa yikho sokukhona. Okwesibili, kuwe wena ozibona ingani wephulelwe umthetho ukuthi uye ekhodi. So labana engcebe bengakayi ekhodi, engcebe bengasoze baye because abaforswa ngumthetho phela ukuthi baye ekhodi. So ama-consumer lawo alakho ukuthi bahambe ekhodi. In this case kuhambe thina kuhambe ama-consumer.
Lo ngumnumzana kucaca phulu, ingcwethi ecubungula ezemthetho, obexoxa lo Chris Gandle weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU, umnumzana Japhet Moyo, ubotshiwe namuhla ngesikhathi uhulumende eqinisa umkhankaso wakhe wokubopha amalunga enhlanganiso ezizimeleyo kanye lamalunga edale lephalamende awebandla le-MDC. Umnumzana Moyo ubesanda ukufika elizweni evela kwele China lapho ahle wabanjwa ngamapholisa ahamba layo enkambeni yeHarare Central. Umnumzana Moyo wetheswa icala lokutshotshozela ubudlwangudlwangu ngesikhathi kutshengiselwa ngeviki edluleyo. Kodwa yena ubengekho elizweni kumaviki amabili la adluleyo. Lokhu kwenzakala amalunga edale lephalamende wayebandla le-MDC esebaleke ezindlini acatsha kulandela umkhankaso wamapholisa okubopha. Sikhuluma nje sokulamalunga aleli bandla ayisithupha asesitokisini lapho ancitshwe khona ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebheyo. Sixoxele sikhulumelise ebandla le-MDC kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kuliqiniso baba Gandhi ukuthi umumo awuzizanga. Asisazi kahle ukuthi sizacathela kubani ngoba kula uhulumende senqabile ukuthi amasotha ahambe edubula abantu ekubeza abantu. Kaso amasotha izigangi ezitshontshe imbhobho ne-inform. Lokho kusipha ubunzima ukuthi kambe kungaba kuliqiniso yini. Yikho-ke sizabona abanye abantu abayizigangi, sibona abanye abantu abangasozigangi abacatha ngomunwe. Yikho-ke sizwa lami nginje ngizwa kuthiwa amalungu ephalamende labaphathi bomhlangano we-MDC abazinzanga bayazingelwa njengomvundla. Yikho-ke sibuhlungu sesiswele ukuthi singathini njalo ukuba i-inthanethi ivaliwe kuzaba lula ukuthi abagongode abantu bagongode njengesikhathi ekukurawundi ama ilizwe lingakwazi. Ngibona ukuthi i-inthanethi noma i-WhatsApp ivalwe kwenzela bona izigangi lalabo abafuna ukubulala abantu babulale mashayana bengapetshelwa ku-international world. Yikho-ke hathi kunzima kakhulu Gandhi.
Manje njengebandla kukhona yini elikwenzayo ukuze libone ukuthi amalunga enu awabotshwa?
Kunzima Gandhi. Njoba sikhuluma le international media kanje kwenza ukuthi ilizwe limuke. Akulanto esingayenza ngenxa yokuthi abalamandla ezikhali lempilo yibona ababusayo ibandla leZANU-PF. Ngaphandle kokuthi iZANU-PF ivume ukuthi buze umhlangano wabantu bonke bathi gwaqa babone ukuthi bangalungisa njani ngoba isikela ngesokuthi i-economy inotho ibonile njalo impumelo yama-election ayiphumanga njengalokho kwakuvotwe ngabantu. Yikho-ke kuningi okufana ukuthi kuhlalwe phansi abantu bakhohlwe izikhundla zabo.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo ubexoxa lo Chris Gande we-Studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Izakhamizi zakobulawayo seziqale ukulahla impahla ezigoqela okudliwayo kanye lezendlini esebenzisa ugetsi abakuthethe ngeviki ephelileyo emavinkilini ngesikhathi abantu betshengisela ubusola uhulumende ngokungayi emsebenzini. lokho kungemva kokuba ebezomvikela sebeqale uhlelo lokukhathaza indlu ngendlu bedinga kanye njalo bechaya labo abatholakala kumbe becatshangelwa ukuthi bengabe bethethe impahla ngokungekho emthethweni ezitolo. Ubathabile Masuku usethulela lolu dama ngokugcweleyo.
Ezinye zalezi mpahla ezinjengamafriji lokudla bekubonakala kujikelwe egangeni. Abantu bonke sebehlalela evalweni, abathethe impahla ngokungekho emthethweni, labangathathanga ngoba emzini wakho kungatholakala kulezinto eziningi. Ongabe uzithengelwe ngabantwana eGoli, sokuyabonakala angani uzithethe emavinkilini yesikhathi sokutshengisela, ubusubotshwa loba utshaywa. Esinye isakhamuzi senkulumane esingathandanga ukuveza igama uthi ubone kungcono ukuyachiya impahla lezi azithathayo egangeni ngoba esesabela impilo yakhe.
Bese siyibonile shwi ikhisimusi ibuya kwesibili kambe sizithathele impahla singakhiphanga yona senti. Mina njengami ngangithethe igrocery enganithe xaxa kumbe ngahamba ngaphinda kabili kathathu emagrocery khona lapha enkulumane. Kodwa khathesa esadleke igrocery le isichisa, yachisa sibili. Ngoba abanye lapha kosokusile ngabanye abachayiweyo, abanye ngabavalelweyo. Mina sembone kungcono ukuthi ngihambe ngelahlele egangeni sibili ukuthi nxa lapha amapholisa lamasosha bebuya kimi bathole kungelalutho ngoba ngingumama labantwana bakithi ukuthi ngikhanye sengisiyafela ejele ngenxa yegrocery ngitsho sibili sengilahlile.
Osakhulayo umnumzana Ndaba Mguni ohlala enkulumane kosekusile uthi sekunzima phandle ngoba abezebutho behamba ngendlu ngendlu bedinga abathatha impahla ezitolo.
Azi kuyilatha lapha phandle la. Azi ungahamba nje uthi ungabonisa ukuthi emgwaqweni utshintshe la indlela uhambe ngenye indlela. Hayi mina namajida sasitete utshwala le hayi egrocery nje kamazali. Hayi kodwa ngikhulengi ayifisa nje ngentathu kungenzeyafisa egangeni hawo ngoba amasosha eseseduze lapha. Ngithenzeyakukhangela leta angathola zero amapolisaayisekudobhile vele hhayi akukwazi kodwa ukuthi bona bakubakutheni mndala amapolisa bakufisele ezitolo kumbe bayadlela sikwazi.
Unkosikazi Sizwile Ndlovu ohlala esizinda uthi ubone omakhelwane bakhe bebisela ngobusuku impahla abazithathayo. Abanye bebengabazama ukugebha ezingadini bafihle.
Mina ngibona lokhu okwenziwa ngamasotsha kulungile kakhulu. Kabalandele bonke abatshontshile impahla lezi. Abanye abangakithi basebethule nzima bebisela ngobusuku impahla abazithathayo. Kwezinye indawo bebegebhele engadini zabo befihla. Kodwa kuthiwa izinja zamapholisa bezinuka zize zinuke konke lokhu okugejiweyo. Kambe shuwa sekulilizwe bani leli. Siphile kanjani shuwa? Sicela sibili lokho kwenziwa amasosha belandele sibili ngoba yibugebengu akusela kuthula elizweni, akusela nhlonipho elizweni. Siyacela.
Unkosikazi Thoko Mabhena esinye isakhamuzi senkulumane ukhala ngokuthi ulempahla eziningi kakhulu endlini yakhe ngoba ubechaya iclub ngomnyaka ophelileyo. Uthi gala maphepha ayibufakazi bokuthi impahla ngezakhe sesesaba ukuthi angathathelwa impahla lezi.
Mina ngele stress ngelapha ngoba ngele grocery nengakhulu ngimi endlini. Nxa amasotsha ehamba ngendlu ngendlu ekhangela mina ezami izinto azila ma receipt angaba yibufakazi bami. So thine sasidlala amaklabhu senza njani ngoba phela balakho ukusithathela besithi sijontshithi ngisevalweni. Ngilapha sengikhulekela ukuthi ngichayisane labangazwisisa mhlana bezokhangela kimi endlini.
Iningi labantu selibisele impahla abazithathayo ezitolo ngeviki ephelileyo ngoba besesaba amapholisa lamasosha asehamba ngendlu ngendlu bedinga laba bantu. Abanye ngabavumelana labezomthetho ukuthi bajeziswe abatholakala belempahla lezi. Abanye ngabakhala ngempahla zabo abalazo ezindlini ezingelamaphepha akhomba ukuthi ngezabo. Abezomvikela lokhe beqhubeka bephakathi kwabantu bezama ukwenqabela okunye njalo ukutshengisela okungagcina kusiba lodlakela. Abebutho bona babikwa lokhe bekhahlameza ababonakala bethatha imfanekiso kungaba yizithombe loba amavidiyo kumbe ongabe ecatshangelwa ukuthi usebenzelana labamabandla aphikisayo kumbe inhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngubathabile Masuku.
umgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa unkosazana Thabita Khumalo uthi ibandla lakhe licabangela ukuthi abantu bakhahlanyezwa ngamasosha langamapholisa ukwenzela ukuthi ibandla leli livume ngenkani ukungena kuhulumende womanyano njengalokhu okwenziwa yizapho ngomnyaka ka-1987.
Lokhu kakusoze kwakwenzakala. Ngakuthi nginikunika umzekeliso. Lokhu esatshaywayo ngesikhathi seGugrawundi njengabantu bemaNdebeleni, Midlands, Manicaland, Emashingo. Thina lapha emaNdebeleni njengakoBulawayo, lokhu izani yasitshayayo asikaze siyivoteli. Okutshengisa ukuthi silokhu sisebuhlungwini ngokubulawa kwezwa abazali bethu. Namhlanje sizintandane ezingazakalayo ukuthi zazalelwa ngapi. Asila maphepha atshengisa ukuthi khona ngisizalane sasebeli lizwe. So bangatshaya baze bafike lapha abafika khona, kodwa esikutshoyo yikuthi kasibuyele emuva ngoba sesidingwe ukudubeka lokuhlukuluza lokubulawa yizano abangahloniphe ilungelo lethu njengabantwana beseZimbabwe.
Kodwa injongo yabo iyakhanya silidungazani kunjengakhonokuyana okwenziwa kubandlela zethu, akunjalo?
Hayi, kucacile sibili, kakubuzwa sibili, ngoba sonke siyazi ukuthi ngo-1987 kwakuthiwa sekulomanyano phakathi kwezaphu leZANU-PF. Sathi hawu mayuyu kushilo sokunganyeno, ngoba ubaba uNkomo wayesebonile ukuthi hayi bo igazi elichithekele labantwana leli kungcono kavume enze ukuthi abantwana bangabulawa. Kodwa abadala bathi ukuhlakaniphisayo ngisakubona izolo. So singeke saphinda indaba enjalo ngoba sesibazi ukuthi bona bavele into yabo, njalo sebephinda into yabo yezaphu. Thina sithi hayi bo kulesi sikhathi la kwenza kuzaphu singathi ngeke salivimethi likwenze. Njalo kumele ube kwazi Gibbs saba le-Gugrawundi operation Mrambathina, operation wavotela ngapi, operation Manukonde, sesidiniwe ukutshaywa. Lokhu esasuka ngo-1980 yinduki MCC leni. So singaze siyekele ukulwa, singaze silwe, siyafa kuphela, kungcono sife sizamile.
Lo ngunkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa obekhuluma loGibbs Dube we-Studio 7. Kodwa umnumzana Joseph Chuma okudalela Central Committee kubandla leZANU-PF uthi akula sinqumo esike sathathwa lidalileli esokuthi kumele kugongodwe abantu ukwenzela ukuthi kube lo manyano phakathi kwebandla le-MDC leZANU-PF.
Nxa kukhangele iZANU-PF asilo bandla elinenhloso naleyo okuthi kutshaya abantu ekugqula abantu ngezweni. Ngilulunga mina ledalele Central Committee lapho okuhlala khona kuhlafuna izindaba ezinkulu ezinjalo. Akukaze kube lelanga lapho kuzewahlafuna udaba nalo ukuthi akuhambe kuyogqulwa abantu kutshaya abantu. Hayi, akukaze kwenzakale khonokho. Ngakho-ke nxa into ezenzakala abantu bengadidimeli ukubana bagcone ibandla lezanupefyilo esilenze lokhu lenza lokwana, hathi akusikho. Ngikhonapho futhi bangiphangise futhi ubana yithi ngingalandileli abantu. Ngiyakwazi bakhona abanye khonapha kuzanupefu abangaba le mimoya le ngqondo ezindalo zokugqula abantu besenzani, kodwa akube sekugcekeni ukubana bakwenza bezimele bebodwa bona labo bantu. Ye, bengathiwa ngamalunga ezanupefu kodwa akabathunywanga izanupefu, ngoba izanupefu kayilayo into enjalo ezinqumeni sayo ubana abantu ngabatshayi. Abantu babezenzela umathanda noma engwebandla lethu. Umuntu onjalo-ke uyakhulisela ubana umthetho-ke kumele ubambe umsebenzi wawo. Yena lowo muntu lowo athwale sakhe isiphambano, abe wazi kona isiphambano sakhe asoze asithwalelwe yiZANU-PF, ngoba sesikhathele ngokubana sigcolwa, sigcolela izinto esingazaziyo. iZANU-PF libandla elesaba uNkulunkulu kakhulu, njalo elingafuni ukuhlukumezwa kwabantu. Ye, bengabe khona abanye phakathi bethu abahlukumeza abantu, kodwa kungathiyo-ke ukuthi abaqambe bona labo bazimele bodwa, bageze, bafele izona zabo bebodwa, athi ubana bedonsele lephatiyethu khonapho.
Asoze siboneke sokusiba le nkulumo zomanyano abantu sebequliwe kangaka yimjuma.
Inkulumo yinto enhle mfowethu. Mina vele ngokwami ngihlala ngifisa ukubana ngabe abantu batshelana yona le nto bana bakithi noma sokutheni, noma sesiqale kanjani, kodwa okwanakale ngomlomo akulungiswe ngawo umlomo njalo. Asihlaleni sikhuluma izikhathi zonke, singadinwa ukubana sikhulumisane, sibonisane, sikhulumisana, sibonisana, size sifike esikhathini sokuvumelana kungela muntu ogqiliweyo, kungela muntu obulaweyo. So nxa kungabantu bethola ukuthi abantu bekhulumisane, mina kungangithabisa kakhulu bona ngoba ukukhulumisana vele yikho okuzaba lempeta enhle, hathi lonke esikubonayo ubana abantu begcine sebegqulana, abanye sebegcina belahlekelwa zimpilo zabo. Yinto embi ukulahlekelwa yimpilo yomuntu, wenza ngumuntu ezanupf, wenza ngumuntu e-MDC. Akujabulisi, asonto enhle, yinto embi kakhulu mfowethu ongahambelanga siyivumele. So nxa kule ndlela lumbe amathuba okuthi kukhulumiswane, bakithi by all means asikhulumisaneni. La abakhokheli bethu kabafunde ukutshela abantu ngoba bona phezulu ngale baba bekhulumisana kungena kula kungelani, behlangana benata oholo bebonke, kodwa phansi ngapha abantwana bethu babhizi bagqulana bayabulalana ngapha. Ake nisitshele labantwana bethu phansi ngathi hayi bakithi, noma sokutheni khulumisana nani, ngoba ungakabi ngo-MDC, ungakabi ngo-ZANU-PF, okokuqala ungumZimbabweni, ungumuntu. Asigcine ubuntu bethu bona lobana singabulahli.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga ledale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF, ubekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekoBulawayo. Elemelika namuhla linanza ikhefu lowayelwela amalungelo abansundu umnumzana Martin Luther King Jr. owabulawa ngomnyaka ka-1968 khonapha eMelika ngabacatshangelwa ukuthi babephikisana lomkhankaso wakhe. Umuyi wayekhankasela ukuthi abantu abansundu babe lamalungelo afana labanye babo abamhlophe, agoqela ilungelo lokuvota kanye lokuthi kukhutshwe imithetho yobandlululo eyayincindezela abamnyama. Asizweni amazwi akhe aludumo lapho ayesithi ulephupho lokuthi abantu abansundu bazahlala elizweni lapho abangasoze bebandlululwe ngenxa yombala wabo, kodwa kunanzwe izenzo zabo.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.
Iningi lezizalwane zeMelika elizweni lonke bezile mcimbi etshiyeneyo namuhla eyokunanza impilo kaMartin Luther King Jr. Laba bagoqela abantwana besikolo abakade belemidlalo yokulingisa, amabandla ezombusazwe kanye leziphathamandla zikahulumende. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eDrum Major Institute ekhokhelwa indodana kaMoyi umnumzana Martin Luther King III ithi ifuna umongameli Donald Trump agcwalise isithembiso sakhe sokuthi kube lesithupha esilomfanekiso esiza kwenzelwa umuntu wonke esifana nayo njengokuthembisa kwakhe. Umoyi uMartin Luther King Jr. uhlonitshwa emhlabeni jikelele okugoqela eZimbabwe njengomuntu owayelwela amalungelo oluntu ngokuthula, njalo ikhefu leli linanzwa iminyaka yonke. Live Talk lamhlanje sikhangela umumo oselizweni ngesikhathi abezomvikela bebikwa behlukuluza abantu besithi bazama ukuvimba okunye njalo okutshengisela kokusola uhulumende. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhleli. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso yomanyano wamazwe o-European Union isiyethe sezijeziso zenotho kuziphathamandla ezithoba munye zakwele Russia lezakwele Syria ngemva kokufunyanwa zilamacala okwethula umlayo wokusetshenziswa kwezikhali ezilethefu empini yakwele Syria. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta ithi ilokhu isakhulumisana lohulumende ngaphansi komanyano we-APEX ngokuthi amalunga ayo engezelelwe iholo, njalo ayikakhalali umsebenzi njengalokho sokuphume kweminye imbiko. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Richard Gundane uthi okungabe kubangele abanye ababalisi ukuthi bengenelisi ukuthi baye ezikolo yikuthi abalamali yokuyafinyelela khona, hatshi ukuthi sebekhalele umsebenzi.
Yasikakhalali umsebenzi kodwa ke kayisiso strike ancho sike sakhuluma lana sicacisa thina sithi ababalisi they've been affected ngento ethiwa incapacitation. So into leyo iloko ikhona abaningi ababalisi belokho besetuleke ukuya emsebenzini ngendaba ye incapacitation ayikhona ukuthi yi strike hayi lezo izinto two SGNL.
Lalinikile inamalanga lawana lichumi lane ukuthi engedlula lizakhalala umsebenzi njalo selingaphi ngalokho.
Umbiko lowana unikwe yi-Apex Council, i-umbrella organization yethu emelela izisebenzi zonke ezikahulumende. So nxa sokukhulunywa okwe-strike kukhulunywa siqondane le-Apex Council labanye bonke ayikhona thina kuphela njengezinto. So leso sikhathi kasikafiki-ke.
Ngelezwa impiko yokuthi abantwana babuya yini ezikolo.
Ancho liyakwazi ukuthi sivala kuliviki edlulileyo kube kulezinto eziningi ezenzakalani elizweni. So abantwana abaningi bezengabuya ezikolo, ababalisi lawo bengabuyi ezikolo. So kulokho kukhona ukuthi abaningi abanye ababalisi, abanye bahambile, abanye kabahambanga. Abanye abantwana abaningi labo bahambile esikolo, abanye abahambanga. Buhambelana lokuthi indawo lesigaba yindawo enjani, isigaba esinjani. Kulento okumele ukuthi ilungiswe lapha. Yikho sikhuluma thina ngento ethiwa yi-incapacitation ukuthi abaningi ababalisi kabakwanisi ukuthi bagade amabhasi. Anto libe lizwile ukuthi eHarare ngokwayo umuntu befuna i-$10, $12 ukuthi asuke eChitungwize across aye abondele ukuyasebenza aphinda abuyele. So ngama examples esiwanikayo ukuthi umuntu asuke kobulawayo esiya eBinga bebesebebhadala between $50 and $60. So into eqhakathekileyo kube kuyikuthi uhulumende aqala abhadale imali enelayo ukuthi ababalisi bakwanisa ukuthi baye esikolo. So into kade siyichasisa kuliviki edluleyo yonke esithi thina incapacitation. Ngasikafiki-ke endaweni yokuthi kube ne-strike. Nxa iza kuba khona sizalazisa nxa sesifikile khonapho. Ngoba nxa sesebenza khonapho khonokho siyabe sesikusebenza sibanengi labanye bonke abaku-Apex Council.
Lo mnumzana Richard Kunjane isiphathamandla senhlanganiso yezimtha sixoxelaye eseHarare. Kusenjalo kwezemidlalo umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNorman Mafetsa uthi iqembu lakhe kalizange liyangise kwele-Tunisia lapho elinqotshwe khona ngele-Esperance ensukwini ezisanda ukwedlula. Intathe zindaba ethe zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu le-Platinum lichabe nge-2 kanye liqembu le-Esperance lase-Tunisia emdlalweni walowesibili wesibaya sika-Group B kumncintiswano walonyaka we-Total Cup Champions League okuyimpumelelo ichiye lihlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo lilomklomelo owodwa. Ngokwakuqala ukuba iqembu le-Platinum lifinyelele kusigaba sezibaya kumncintiswano lo okudinga intshantshi zezwekazi lase-Africa, njalo umqeqeshi walo uNorman Mabheza uthi bona bakhangelele ukuba bafunde bathole ulwazi olokuba bedlale njani kumncintiswano ezayo.
We're playing a very good side, very experienced side.
Besidlala leqembu liqine kakhulu elisikhathi eside lidlala kulo mcimbiswano ngokuthi unqotshwa nge-2 kanya akuyona impumela eyangisayo ngoba kudala amanye amaqembu akithi ebhaqabulwa kabuhlungu liqembu le-Esperance. Okuqakathekileyo yikuba nathi sifunda okuningi ngokuphatheka kulimdlalo olulwazi esingalusebenzisa kusasa.
Iqembu le-Orlando Pirates yilo lihlezi phezu kwengalani yesibaya sika-Group B lemiklomelo emine okulinani eliphethwe liqembu le-Esperance lona elihlezi endaweni yesibili. Kusithi ele-Pirates lihlezi phezulu ngoba lona lingakahlohlwa emidlalweni yemibili eseliyidlalile, ikanti ele-Esperance lihlohlwe kanye. Iqembu le-Orlando Pirates lichayele Horoya Athletic Club nge-3 kanyango lwesihlanu ntambama. Emdlalweni walo olandelayo iqembu le-FC Platinum lizemukela ele-Horoya kuthi ele-Orlando Pirates lona lizemukela ele-Esperance mhlazimbili kunyanga kaNhlolanja. Isigaba sangezansi sezwekazi lase-Africa simelwe ngamaqembu abalisa ele-FC Platinum, ele-Orlando Pirates kanye leqembu le-Mamelodi Sundowns lona elikusibaya sika-Group A njalo ilihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo lilemiklomelo emithathu. Amanye amaqembu awusibaya sika-Group A ngabalisa ele-Wydad Athletic Club elase-Morocco, ele-Asec Mimosas elase-Ivory Coast kanye le-Lobi Stars elase-Nigeria, njalo wonke lawa maqembu alemiklomelo emithathu iqembu ngalinye. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjing.
Siyabonga olivalelisayo, ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.